Abavela ezigabeni zeMandebeleni asebeke bafuqwa ngezinye zezizathu eziningi ezenza ukuthi bazithole sebeseharare bengaqondile ngenxa yokufuna ukulungisa leli loba leliya iphepha. Bayazazi intaba ezimi eceleni komgwaqo malungana nje lomuzi weKwatsana nxa usungena kobamba zonke, ikakhulu ngoba kuningi okudonsa amehlo esihambi okuphezu kwazo. Kulezi ntaba zona ezaziwa namhlanje ngokuthi National Heroes Acre, kulele obaba labomama baleli lizwe abafabelela inkululeko leko eyazi yatholakala ngo-1980. Lanxa nje sekukhona abanye ababekwe lapho eminyakeni esanda kwedlula abangena lapho bachiya uZulu exokozela ezibuza ukuthi kambe ngabe balenzelani leli okungenza ukuthi bayephumula ndawonye labokhokho besizwe. I-Studio 7 ingene phakathi kukaZulu yathola esithi ilanga lamaqhawe esizwe lalonyaka lithola abantwana beZimbabwe abazahlala bewabonga amaqhawe anikela impilo yawo ekukhululeni ilizwe. Kodwa okwamanje sebecela ukuthi uhulumende acabangisise amaqhinga azabahlenga kunhlupho ezibalisela ubuyanga obuya phambili, ukusweleka kwemisebenzi, izindlu, imfundo ekhululekileyo, ezempilakahle kanye lenkululeko yokuzikhethela ukuphatheka kwezombusazwe ngaphandle kwebandla leZANU-PF. Umnumzana Clever Ncube yisakhamuzi somuzi wesizinda koBulawayo esamiswa umsebenzi eminyakeni emihlanu edluleyo. Yena uthi kuyabongeka ukuthi konke okwenziwa ngamaqhawe esizwe eleta inkululeko kwaleta umuhle obungaka, kodwa uZulu usesekude lelizwe loluthi lochakho alithenjiswa ngumongameli Robert Mugabe mhla ethatha umbuso ngo-1980.
Abakuvela ukukhona kuyakhanya ngoba ilizwe silalo nanti. Kodwa nje izenzo azigcwaliseswanga, akuzange kugcwaliseke. Njengoba ungakhangela kathesi, akulamafemu asebenzayo, abantu abasebenzi, ama-industry avaliwe njengalapha koBulawayo. So kutshengisa ukuthi into zethu azikagcwaliseki.
Umnumzana Nathan Makwenzi yisakhamuzi semzini wabaningi weChabalala esisazibala kwabalenhlanhla yokusala besebenza ngesikhathi sekufungwa ngawo umsebenzi edolobheni lakoBulawayo. Uthi yebo inhle inkululeko yalethwa ngamaqhawe akhulula isizwe, kodwa uZulu uzithola esephila emalahleni njalo ngaphansi kombuso weZANU-PF.
Into abayifelayo kukhona kuyathengisela ukuthi kathesi vele sesizibusa. Ngingathi kususela khona phana sisanda ukuthatha ilizwe, into zingane zaziqondile. Ngingazi kathesi ukuthi vele sekungenwe yini ukuthi khona kungabi right. But uma sengane yakukhangela, yebo ye ama-consensus akhona, kodwa ngelinye icele ayi kusuke ama-consensus kuphela. Bona abakhulu bangikhona abakhokhelayo bangani ngamachapa, ngoba abananzeleli ukuthi labana abantu abavotelayo batholani.
UNkosikazi Anelisiwe Mpabanga yena isisebenzi sogatsha lukahulumende lwezabatsha osebenzela kunhlelo zokulwisana lengculazi emaphandleni asemzingwane ezansi kweMandebeleni. Yena uthi inhle inkululeko yelizwe, kodwa kusamele ibonakale ngokuthuthukiswa kwezempilo kanye lempilo kaZulu lokuvulwa kwamathuba emisebenzi.
Into engiyibona uhulumende afanele ayenze ukuthi eyakhe izibhedlela emaphandleni, njalo kube le mithi ezibhedlela yakhona emadorobheni. Iproblem ebakhona ukuthi it's free ukuthi litreat abantwana, but imithi yakhona ayitholakali. Amaphilisi abantu abale HIV ayatholakala yonke indawo, but iproblem ukuthi ukudla, ngabe kuthiwa umuntu wonke ole HIV uyathola ukudla ukwenzela ukuthi bebe le balanced diet.
Umnumzana Ncube uthi inkululeko yelizwe iyinhlekisa kakhulu koBulawayo, lapho amankampani asevala phose nsuku zonke echiya abantu abaleminyaka bengaholi bengatholanga lutho. Uthi okwamanje isimo esemafektha lasaseleyo sibi ukuthi uhulumende kumele abone amaqhinga masinyane ukuze idolobho lingavalwa ngamahlahla.
Okwakwathi singakuthatha nje ukuthi vele ama-industry kawakho labo abakhona, abantu bakhona bakutshela ukuthi balama 12 month 15 month bengatholi iholo labo. So kutshengisa ukuthi kakula msebenzi. Ya, kumele ukuthi bekhangelele ukuthi ama-factory avulwe la khona, ngoba indawo zikhona kodwa zinjani azisetshenziswa. Abantu bakhona basuka baphonga uhamba kwanyamalala, kwasala nje uhulumende akulazi into ayenzayo kancedisa indawo. Ungafica ukuthi nxa ikhipha imali uhulumende, imali ithathwa ngabaministri ezivele sikwazi bekhona, yiwo abathatha amamali leziya.
Umnumzana Makwenzi yena uthi akaboni ukuthi ikusasa yelizwe leli isasele ezandleni zebandla leZANU-PF lodwa.
Into eqakatheke ngibona ngazane ngathi yona i-ruling party ngokwayo kumele idissolve, kuba bonke qalise kutsha. Ungangcono bedinga abantu abangafundanga kubafakazi, sike sibone kambe kunini saqalisa lokhu sikhala. Ale bafunde ngani? Bafundele ukusirobha, abangafundanga aze abaze babengcono. That's for 5 years sibone okunye.
le Zimbabwe lenanza usuku lwamaqhawe namhlanje ngesikhathi ababona ngezomnotho besithi lanxa wanqoba okungelambuzo kukhetho lomnyaka ophelileyo olwaba lokuxokozela uhulumende kamongameli Robert Mugabe usephelelwe ngamaqhinga okuvuselela umnotho welizwe ngobulawayo amafektali aqhubeka evala kanti amaningi asebolekiswe izinkonzo zesivukevuke eseziwasebenzisa njengezindlu zokukhonzela ibandla lezanu PF linanze ukunqoba kwalolukhetho lomnyaka ophelileyo ngeviki ephelileyo ngasiyikhathi sinye ontanga belinye lamacele alwisanayo e-MDCT betshengisela bekhonona ngokuthi ibandla lezanu PF selehlulekile ukugcwalisa izithembiso zentuthuko lezomnotho elazenza likhankasela ukhetho phakathi kwalezi ibandla leli lalithembise ukuvuselela ngokuphangisa amafikita lakobulawayo kodwa abacubungulayo zombusazwe bathi lisengananzwa njalo ilanga lamaqhawe esizwe lomnyaka ozayo zilokhu zingagcwaliswanga lezo zithembiso ngikobulawayo nginguTabang Mathebula indatheli yestudio 7.